So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngomgqibelo mhla ka 12 kuNhlangula 2021 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
kumele bathatha amanyathelo wonke okuzivikela uhulumende la yenze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona
uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo
kunanga kudoba ngamanga kuba ngufuna uzenzeni umuntu omsula imbali yakhe egoground siyayazi
umnangakwa uthi MDC Alliance isiphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe edlalela iqembu le-Dynamos njalo wazoliqeqesha uDavid Mandikora kaseko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende namuhla uvale isigaba seKaripa leseHurungwe ezisemashonaland west ngoba esithi umkhuhlane weCOVID-19 usumemetheka kakhulu kulezo ndawo. Ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi izigaba lezi zizavalwa okwamaviki amabili kulandela ukufunyanwa kwabantu abedlula amashumi amane phakathi kwensuku ezintathu ezedluleyo belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abangahlali kulezi zigaba abasoze bavunyelwe ukuzethekelela. Uhulumende uthethe amanyathelo afanayo eKwekwe kumaviki amathathu edluleyo kulandela ukutholakala komkhakha weCOVID-19 odabuke kwele India kuleli dolobho. Umphathintambo wezempilakahle uMnumzana Constantino Chiwenga ukhangelelwe ukwethula umbiko oqakathekileyo ophathelane lokwenqabela lomkhuhlane ntambama namuhla. I-coronavirus isimemetheka kakhulu kulezi nsuku. Nangu izolo kutholakale abantu abangamakhulu phose amabili 192 velayo njalo kwafa abathathu. Uhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuvikela lomkhuhlane lukhanya lusadalala ngenxa yokusilela kwamajekiseni. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangamakhulu phose ayisishiyangalombili 799. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane ezedlula eziyisithupha 6549. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 691,251. Asebehlatshwe esibili sebengu 405,603. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube sambuza ukuthi ulubona njani uhlelo lokuvalwa kweHurungwe leKaripa.
Ye, lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi ukufa kusesephakathi kwabantu, ukuthi igciwane lecorona lisesekhona. Njengalokhu sihlala sisitsho ukuthi nxa lisesekhona kwamanye amazwe noma kungaphi, kuse-Asia, kuse-South America, kuse-North America, kuse-Africa, e-Europe, lapho ekukhona nje igciwane noma lisemuntwini oyedwa, liyabe lisesekhona umhlaba wonke. Ngakho-ke bonke abantu beZimbabwe kumele bakwazi ukuthi lisengafika noma kuyiphi village noma kuliphi lokithi noma ngasiphi isikhathi. Ngakho ke kumele bathathe amanyathelo wonke okuzivikela. Uhulumende la yenze wonke okufanele kwenze ukuthi azise abantu ngengozi ekhona, hayi ukugoqa izandla lokhu ajwayele ukukwenza. Ukufa kusesekhona, ingozi isesekhona, abantu ke kumele bazivikele basukume bazivikele ngendlela yona le vele iWorld Health Organization esifundisa ngayo ukuthi sizivikele ngayo sigeze izandla sisanitize esiqoka ama mask senze konke okufaneleyo
ukuvalwa kwezigaba ngezigaba lapho kuyave sokubonakala ukuthi umkhuhlane ususabalala ungathi kuyasiza yini nxa kuqathaniswa lokuvalwa kwelizwe lonke obekusenziwa
indlela yokuvala indawo zona lezo ezincane kumbe kuselokishini kumbe idolobha elithile kulokuthi kuvalwe ilizwe lonke yikho okungcono yikho kuba ngcono ngokuba kuyayekela abanye babesebenza bephila impilo abafanele bayiphile besiya emsebenzini besiya kuyo yonke indawo kulokuthi kungatholakala ukufa kulizwe lonke yebo kambe bonke abanye abantu labo kuyabe kufanele ukuthi bathathe amanyathelo okuzivikela kodwa i-lockdown esingathi ngesingisi yi-localized lockdown nxa siyicathanisa lalokho kubona kusenziwe emazweni amanye iyasiza kakhulu kulokuvala ilizwe lonke kume umnotho abantu balahlekelwe imisebenzi kuleyo ndawo kuphela livinjelwe igciwane lingaphumi kulandelelwa abantu lokuthiwa yi-contact tracing bayetholakala lapho batholakale khona labo ba-isolatwe ngendlela efaneleyo lokho kuyasiza kulokuvala ilizwe lonke kubulala izinto eziningi
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor Umongameli Emasoni Mnangagwa namuhla uchodoze ibandla leMDC Alliance elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa esithi liziphanta njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization. Ngokubika kwehofisi yakhe uMnangagwa wethule amazwi la eseHarare lapho esungula uhlelo lokubhalisa kutsha abalwela impi yenkululeko kanye lalabo ababephandle kwelizwe kodwa abangazange baphatheke ngokugcweleyo amawoko laborators. Umnangagwa ukhuthaze ababe ngabalweli bempi yenkululeko laba ukuthi basekele iZANU-PF njalo bengaze bayengwa yi-MDC Alliance yona athi ayilandaba labantu kanti njalo uthi ayusekeli umbuso okhululekileyo. Emcimbini lo umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube wazise ukuthi uhulumende usebeke eceleni imali engange 380 million Zimbabwe dollars eyokuthuthukisa abalwela impi yenkululeko njalo uthe usebasungulele amankampani ayisikhombisa azaphatheka kunhlelo zokwemba ukulima lezinye ezichiyeneyo. Abanye bathi le indlela yeZANU-PF yokudinga usekelo phambilini kokhetho luka 2023. Sibuze isikhulumeli seMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirodza ukuthi uthini ngamazwi kaMnangagwa.
Umnangagudula ngamanga kuba ngufuna uzenzeni umuntu omsula imbali yakhe egograwundi siyayazi siyayazi ukuthi ngiye umuntu owayethethisa abantu besindebeleni sithi ngamahuhu sithi amazibra abantu abalwimpi yenkululeko ebabiza ngokuthi ngama-dissident namhlanje kasuke umuntu esingamthemba nxa esekhuluma ngebandla le-MDC Alliance nasimaze ngumuntu owamanga engumuntu osomanga.
Udaba lokusungulwa kwamakampani la okuthiwa ngamawovethi ayisikhombisa lilubona njani?
Ibuzama ukulungisisa imbali yakhe embi ngoba siyazi thina ukuthi amakampani awezipra amakampani ezaphu inkomo zezaphu zathathwa yiZANU-PF ihulumende kaZANU-PF uMnangagwa yena ekhokhela amabutho ayesebenza nsitha so namhlanje engaze ethini akulalutho olungamgezisa ukuthi abe ngumuntu esingathi ngumuntu omsulwa akhangela amakhampani anjengeBlack Cat athathwa ngesikhathi uMnangagwa ebebambe intambo ze-security lapha ezweni so lokhu akusimangalisi umuntu vele lomlomo ongcolileyo okhuluma kubi nabanye abantu and gananzi ukuthi ngakhesi usengumongameli welizwe and unanzeleli ukuthi nxa engumongameli welizwe amazwi akhe kumele abe ngamazwi abambanisa abantu abe ngamazwi ajabulisa abantu ayikhona amazwi aletha ukuphoxana phakathi kwezwe.
Umnumzana Swithani Chirodza ngowebandla le-MDC Alliance. Kusenjalo ibandla leli namuhla lisungule uhlelo lokukhuthaza abesifazana balo ukuthi badinge ukungena ezikhundleni eziphezulu kundaba zombusazwe. Umsekeli kamnumzana Nelson Chamisa unkosikazi Linet Karenyi Kore uthi basungule ikomiti ebizwa ngokuthi Smart Gender Drive Task Force ezagcwalisa linjongo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe,
lamlela namba wafuwe mbula.
Kweze mapandleni izakhamizi zeGwanda zithi sezisidla luklubhu ngokukhuphuka kwentengo ezitolo njalo zithi lanxa uhulumende efake umthetho wokuthi amabhizimusi kumele amukele idola leZimbabwe izitolo eziningi emakhaya zilokhu zithengisa ngemali yakwamanye amazwe kuphela. Kubika u-Albert Ncube.
Izakhamizi emhlubulweni ezantsi emandebeleni zithi impahla ezitolo kazisabambeki ngenxa yokukhwela kwentengo okuphehlwe ngumlayo ofakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa we-Statutory Instrument 127 ngenyanga edlulileyo. Umthetho lo ujeziswa somabhizimusi abala ukwamukela idola leZimbabwe njalo baphoxa ukuthi bahlele intengo yempahla zabo belandela isilinganiso sokuthengiswa kwemali emkambo obekwe ngurhulumente. Lanxa kunjalo iningi lezitolo emaphandleni kalikulandeli lo mthetho kuthiwa isakhamuzi seGulu eGwanda South umnumzana Tebo Moyo.
Kunzima kakhulu ma usiya esitolo uqale ucabange unwenwaye ikhanda ngani ngoba phela ungananzelela iningi lihola yonalo imali yalapha. Pho ke ezitolo babe befuna iforex irandi ngapha kakhulu kusebenza irandi kusuke sokusithi ezinye lalaphana lazo zifuna imali yasemelile. So ke ngakho kuyinto enzima kakhulu angazi ukuthi kungenziwa kanjani. Imali efunakala ezitolo thina abanye kasiyenelisi kasiyitholi.
Amazwi kamoyo agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Pondo oyisakhamuzi semawane entebhe yena othi bawutshaya indiva umthetho kamnangagwa lo abezitolo bengagqize eqhakala.
Hayi, umthetho ufakiwe sivile siyawuzwa kodwa lo umthetho vele awusebenzi ngoba lapha imali le vele kabayamukele RTGS vele kabayifuna ezitolo zemakhaya ngapha then izinto zidura lokhana kokuthi khona vele awusozuthande. Hayi, izitolo akungeneki madoda, ezitolo kuyadura njalo kufuna irandi leyusa khonapho awusebenzi usihlalele ekhaya.
Ngasentalale Gwanda South lakho izakhamizi hlengezela inyembezi ngodaba lunye. Nangumnumzana Brighton Nare.
So ukuze wethenga ishukela so kumele uqale utshintshe kurandi, kwabe utshintshe kurandi sokuthatha imali yakho yonke wabulayo.
Umsakazo weStudio 7 ungene ngezigaba ngezigaba ezansi emandebeleni usuka khona leguyu wazatheleka emangweni okude eMatobo South lapho sithole khona izakhamizi lazo zikhala ngokuthi izitolo lokho zingalamukela idola leZimbabwe. Umnumzana Kota Kwashe Zulu ngomunye walezi zakhamizi.
Bafuna i-US noma irandi, yikho isimanga esikhona ukuthi abantu kathesi ukuthi balitholele US bayitholele irandi sekunzima. Abasadla abanye, abanye balala ngendlala, kunzima.
Ezinye izakhamizi zithi sokudingeka ukuthi uhulumende avule imingcele ukuze abantu baphume bayezithengela ukudla emazweni afana leBotswana leSouth Africa lapho kuncobekwa khona. Nangumnumzana Ntandodlela.
into ezivele zikhona ezitolo zivele sezilutshwane lo oselazo usekwazi ukuba usekhweza ngoba esazi ukuba wena mthengi uzothenga kuphela ngoba ungela indlela ongayenza kodwa nxa ibhodi ingavulwa abantu baqhubeke bekwanisa ukuthi bathenge ngaphandle kwelizwe bathenge kubomesina bathenge kubojobek mhlawumbe into zingabuya zibuyele entengweni ekwanisa ukuthi yenelizwe ngabantu abaningi
osomabhizimusi esiqhuphe labo abangathandanga ukuphuma emoyeni bathi isizathu esimqoko esenza bangamukela imali yakuleli yikuthi akulamagagasi endlela zesimanjemanje zokuthengiselana ezifana leswipe leico cash ngimele umsakazo westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube
Siyabonga Albert siye kuhlelo lwabesifazana
Siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile emhlanga lamhlanje sicoxa lowesifazana othi wazibonela ngawakhe ingxabangxoza eyaqhamuka edolobheni lakobulawayo ngolwesithathu lapho kuze kuthe amakhombi amabili kuhlaselwe lemota zamapholisa uthi wamisana lawo amapholisa ezama ukuwaxwayisa ukuthi engahlukuluzi owesilisa ayimbophile njalo uma ele sebona umfanekiso wakhe kumaphephandaba kuthiwa usedingwa ngamapholisa
ngasuka ngathe thawuni imota kwachayisa ikhombi yachaya imota encane so ngithe ngiyaphenduka ngabona amapholisa ngoba yayivela imota le iqhotshaniswa ngamapholisa ngithe ngiyakhangela ngabona imota leyana yafika yama isichayisile leyana yamapholisa yafika yama khonapho ithe simile udriver wekhombi wahle waphuma wabaleka amapholisa aphuma amxotshanisa bambamba bamchaya nge-button stick waphunyuka waphinda wafuthi wahamba bamchaya i-250 bamchaya futhi bambamba bamchaya nge-button stick wavuka okwesithathu lapho wawela lapho engangikhona ngasenise kumgwaqweni siya khona lapho ngafika ngathi kathi uchayela nomunye so wathi thula wathi futhi sekuthula angahle ngazonda ngathi hawu ngingathi ngikukhuza wena khwapho lipholisa ofanti uprotethele umuntu wena ngosumchaya futhi kathi kule mvumo ukuthi lichaye ngobana lina umsebenzi wenu ngokubopha kathi ngokuchaya kazange besamphendeleni iphoyisa lamthatha lamfaka emotini ngamlanda ngambuza kathena khonokho okwenzayo kubona ku-right yini wathi mina ngifunani kikho khonokho ngathena umuntu lo omchayayo ngumntanami lawe ngiyakuzala wena olipholisa eliyifiki lo layo omchayayo isigangi layo so ngumntanami manje nxa ngikukhuza sungathi futhi sekima ngingaka futhi mina ngisomama wakho futhi ngugogo wakho ukuthi ungazomphendula kanje mina ngikukhuza ngamkhuza ngakhuluma la isibili ekazange abesaphendula sekuphendula sokusuka lapha ngase ngicela inamba zakho zomsebenzi kazange anginike yikho ukusuka sami ngabhoda kulwane o-driver ngasuka ngathi ngicela inamba zakho zomsebenzi wayala yikho ukuphenduka kwami seyalile ngasuka ngakhumbula ukuthi ku-handbag yami ngile bhuku lepenseli ngabe ngithatha ibhuku leliyana ngivula ngabhala inamba zemota zazisithi 379R sengizibhalile khona lapho kwabe kulokhuzeni abantu amapholisa sefuna ukuthi asuke nxa ngimi phambi kwemota khwapha ipholisa lana selifuna ukuthi lisuke imota ukuthi linyathele ngaze ngabona ukuthi liyanyathela imota ithe isisuka yachaywa sibili ngemuva ukuthi yachaywa yini lami kangikwazi ukuthi yachaywa ngani yafa sibili isikrini le iyindiskrini yangemuva so imota lana yasuka yahamba so mina ngixwayisa uzulu ukuthi lokho kwenziwa ngamapholisa ezimbabwe awasivikeli ngalutho awasikhangeli ngalutho unokwayo ukubulala ngoba into ebifelwa ngumfana lwana amapholisa abamise wangabi le mali yokubadiza ngoba into abayifunayo phela bona bafuna imali kanti khona sokwasusa amapholisa ukuthi apatrol emgwaqweni lokuthi ahlale enkambeni evuka esesiya esesiya kwenzi ukudinga imali emgwaqweni i-tollgate phela ezimbabwe amapholisa ayenza i-tollgate kwenziwa i-fine raising yemali yokuthi abantu yena lo muntu ohluphekayo ngiyothathelwa imali so umfana nowayechayela ukuthi yena why engakhiphanga imali ngoba ezimbabwe into esiyikhangela amapholisa aholela ukwenza i-fine raising every day bavuka besiya khona lapho
ukwaze njani ukuthi usudinga ngamapholisa njalo awuhlalelanga evalweni yini kumbe uyathemba ukuthi amapholisa owakhulumisana lawo aza kufakazela ukuthi awubangelanga udlakela wawaxwayisa.
Ibone senithunyezelwa isithombe sami, ifoto yami ukuthi na kuphume kuchronicle kuFacebook eGoli ukuthi kwakhona mina ngibulela imoto yamapholisa. Mina khwapho vele ngangisiye emhlanganweni, kakungethusi lokho ngumna ngaba ngangisiye emhlanganweni, ngafika ngangena leyo meeting, akusho kusala ukuthisa izimoto mina ngangasikho. Angazi lutho ngokuthisa kwezimoto, so sendlinde ukuthi bambophe ngiyezikhulumela phambi komthetho ukuthi na lokho nokho kuright ukuthi amapholisa asebenze ukuthi aye abantu evuke siya kuma emgwaqweni esiba yi-toll gate, senze i-toll gate. Thina sazama toll gate senze imali yokuthi na kulungiswa imigwaqo, ezimbobha kula mgwaqo, akula lutho. Amapholisa avuke siya kwenza imali yokuthi kuye phuhulumende ukuthi khathe abantu nabo imoto zonke zozikhitshela ukuthi yena zifanele zijoyine kuzupho ngenkani. Ngathi sebesukile ngahle ngakhangeli, ngathatha ifoni ngavula isikhathi ngabona ukuthi ngu-12 o'clock, ngoba ngangisazi ukuthi nxa sokufika endabeni zamapholisa kuyebe sokufuneka isikhathi, kwakungu-12 o'clock.
Leyo bekuyingxoxolo wesifazane othi wayekhona kwaqhamuka ingxabangxoza edolobheni lakoBulawayo ngodaba lwamakhombi. Asidibaneni njalo kuhlelo olufanayo ngomgqibelo ozayo, lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga khonapha eWashington DC.
Siyabonga esithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo, Bulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Thembelani Dube. Sihlaziya udaba lobugebengu obuthiwa sebubahile koBulawayo.
Lo ngaba imbangela ephezulu ngibe emqoka ukuthi abantu abaningi abasebenza elizweni, ngokunjalo ke bagcina begena kuyona le internetani yokudlova, bethathela abanye begqekezela abanye. Okwesibili sokungaba yi lockdown le, ngoba uzafica ukuthi izigebengu eziningi mhlawumbe ekade zithatha amathuba zigijime ziye eGoli ziyekwenza leyo mcimbi, zigcine zihleli khonapha kwele Zimbabwe, ngoba iZimbabwe siyakwazi ukuthi lilizwe elingelazikhali ezinjenge Mbobhe phonguvuluka lapha lapha, kodwa kade singananzela ukukhanya izigelekeqe zonke sezithwele imbobhe. So ngokunjalo ke kukhanya sokulokuxega, mbe singathi kuyekethisa ekuhlolisisweni kwezinto ezichapha ungcele, ngoba imbobhe yona uzafica ukuthi kayisiwe yakhona apha vele elizweni, iyabivela ngaphandle kwelizwe. So sokulokuyekethisa khona kube sokuhlangana futhi lakuthi izidlova lezo ezinengi bezivele zingekho lapha, bezisebenzela kwele South Africa kumbe ngaphandle kwamanye amazwe. So ngenxa yakhonokho ukuthi abantu sebevalelwe amabhoda lapha lapha, nezinengi zakhona zikhona apha njalo zingenilela lezo zikhali yikho esezisebenzisa. Kwezokusitha okunye futhi nje osokukhona ukuthi abantu kabasabambananga. Kukudala abantu bebekwazi ukuthi nxa kuthe kwahlatha umkhosi laphana, abantu bayagijima bonke baye ukuthi cwi bazame ukuthi bancedise, kubanjwe lezo zigelekeqe zihanjiswe emapholiseni. Okwesine sokungaba yikho ukuthi amapholisa yebo ngabe sebenza lapha laphana, kodwa ke kade singananzela nxa kwaqathanisa lalana amapholisa kade khona kudala akaSmith, lalana amapholisa kade khona kudala ilizwe lisanduka lozibuthi kuze kuyefika nje eminyakeni nalesanda ukudlula. Ukusebenza kwakhona sokusehlukana, labana bakuqala bebeubamba umthetho simile ukuqina, kodwa kathesi mananzela amapholisa anganithiwa asebenze lokwesaba, ngazi ukuthi esabani khona ngale phezulu.
Njengenhlanganiso yezakhamizi, kukhona yini elikwenzayo ukuzama ukulungisisa lolu daba?
Thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Residents Association siqhubekela phambili sikhankasa ukuthi abantu siyizakhamizi asibamba neni, ngoba lezi zigangi ezinye zakhona siyakwazi ukuthi sihlala ngaphi njalo ngabantu esihlala labo, akula muntu ohlala emanzini kumbe ohlala esibhakabhakeni. Abantu bona labo ngabantu esihlala labo, ngokunjalo ke sikhuthaza ukuthi izakhamizi singafuyi ngelekeqe emzini yethu, singafuyi izidlovu emzini yethu, ngoba kusasa kuzasikhathaza, igazi lomuntu liyakhuluma. Njalo nxa sokuthe wabanjwa ukuthi izigebengu lezi ngobani, lathi thina siyizakhamizi sebe siwafihla zethu nonsense ngena emacaleni umthetho ususibanda kanisa lakhonoko ngoba kulicala ukuvikela isigange usifihle wena usazi ukuthi isigange kende futhi siyinhlanganiso sikhuthaze kakhulu sisebenzisa izindlela ezijeneyo emsakazweni la kwezindawo ukuthi abantu baqaphele ukuthi kathesi izigange sezitheza sabala ledolobheni ngokunjalo ke kabananzelele impahla zabo kabananzelele izindlu zabo ukuthi azigqekezeki lula
kahle kahle umumo unjani sikhuluma nje
ubudlova lobugebenga sobuphenduke insakavukela umculo wesidwaba lapho kobulawayo abantu bathathelwa msuku zonke izinto eziqathekileyo amabhizimusi angenelwa msuku zonke amagaraji lawo ngamanye asethathelwa imali mahlayana so ngokunjalo nje ukuganga lokhu sokuthe kwasabalala xa sithi siyananzelela kuke kwaba khona abantu abahlaselweyo emabuthweni bakakhona abantu ababulawayo ephelandaba west babakhona abantu ababulawayo emagwegwendala wabakhona untombazane obuleweyo e-Ascot wabakhona ujaha odutshuliweyo egalajini lethabalala emalangeni adluleyo nje bakhona njalo abanye abangenelwayo badlulwe ngulo sike saba la indaba i-range mall lapho kungene khona izidlovu zadlulwe ngulo amantombazana bebophela umfuwa besitulweni khonokho nje kusitshengisela ukuthi ubudlwangudlwanga ubudlova lobusela sobandile kobulawayo ngendlela ephezulu engajayelekanga asiwodwa lawa macala amaningi ayenzakalayo
lo-ke bekungumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba lithone le ndaba igama nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilayo
siyabonga Chris
Zalo umdlali wenguqu owake wadla uBhedu eZimbabwe edlalela iqembu leDynamos njalo wazoliqeqetsha uDavid Mandigora kaseko. UMandigora ubhubhele endlini yakhe eHarare namuhla ngemva kokubanjwa ngomkhuhlane ongakacaci kuhle. UMandigora nguye owathatha isicoco se-Soccer Star of the Year ngo-1980 ilizwe lisanda kuthola uzibuse. Sixoxele ncwethi kwezemidlalo umuzi wethu Hadebe.
Umdlalo wenguqu ulahlekelwe kakhulu ikuthiwa nguDavid Mandigora yena abaningi ababemazi ngokuthi nguYogi oke wadlalela iqembu leDynamos wabuya njalo waliqeqetsha. Ilahlekelwe kakhulu ngoba ungomunye wabadlali abenelisa ukubana besuke kuma-juniors aweDynamos adlale aze ayefika ku-senior team. Ethe fike ku-senior team abuye njalo adlalele iqembu lesizwe eleZimbabwe abuye njalo aqeqetshe iqembu leDynamos kanye lokuqeqetsha iqembu lesizwe singathi ngumuntu oyenze icontribution enkulu kakhulu kumdlalo wezenguqu kweleZimbabwe siyananzelela ukubana ujoyine iqembu leDynamos njengokutsho kwami esukela kuma juniors waze wangena ku first team nguye ke owaqalayo ukukhethwa ukubana abe yi-Soccer Star of the Year ngo-1980 uzananzelela ukubana kube kungumnyaka lapho ilizwe lalo elathola uzibuse ukwanisile ke ukubana athole ama-titles angu-7 njengomdlali weDynamos kodwa ngemva kokubana iDynamos isithwele nzima ukubana ithole isicoco se-league title isihlale phose eminyaka elithumi ithwala nzima ukubana ithole leso sicoco nguye ke owenelisayo ukubana ngo-2007 athole lesi sicoco eqeqetsha iqembu leDynamos njalo useke wayenelisa ukubana afike kuma-semi-finals awe-CAF Champions League
ukhona yini umdlalo owodwa ozamkhumbula ngawo lapho ayenza khona izimanga mhlawumbe esangomdlali kumbe lapho esengumqeqeshi?
Imidlalo iminingi lapho ayenze kuhle kakhulu, ikakhulu njengomqeqeshi, ikakhulu wona lo umnyaka ka-2007 benza kakuhle ikakhulu uma bebuya bezodlala lapha kwela kobulawayo. Ube ngumcoach obeyandisa ukuthi esikhathini esiningi anqobe uma ebuya lapha ukuzodlala kobulawayo.
Umuzi wethu hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende usevale isigaba seKaripa leseWurungwe ngenxa yeCOVID-19 esimemetheka kakhulu kulezo ndawo. Umnangagwa uthi MDC Alliance iziphatha njengenhlanganiso yezikliwi i-terrorist organization okungamazwi asolwa yileli bandla. Umdlali wenguqu owake wadla ubhedu eZimbabwe uDavid Mandigora kasekho. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.